Isisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho omayelana lezokhetho ongapasiswa lidale lephalamende olakho ukusetshenziswa ekhethweni nxa umongameli esebeke usuku lokwenza ukhetho. Usenzeni Maphosa okhokhela abatsha kubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change uthi kusakude phambili ukuba abatsha bengene ngobunengi babo kukhetho eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemithetho elawula lokhu.
Akuqakathekiswa ubumeli babasakhulayo njengeqembu elidinga uxhaso lokuvikeleka. Kukanti imbono yaleli qembu ibalulekile ekulungisweni kwemithetho ngoba beyibo abaningi elizweni njalo abaphathwa yileyi mithetho eyabibekwa. Intsha ifuna ithuba lokulungisa imithetho ezaletha intuthuko lempucuko. I-Youth Quota le-PR ibizama ukufaka ubumeli balamaqembu kuma-decision making bodies lanxa nje bebesiba balutshwane.
Kodwa uNyari Bechani, umsekeli kanobhala obona ngezemithetho kuhlangothi lwabatsha ukubandla leZANU-PF koBulawayo, kavumelani laye.
I'm not into the thinking that ama-bill angakaphaswa e-parliament a-affecta ontanga ukuthi bekhankase in the 2023 harmonized elections. And the futhi the environment is actually friendly for the youth and the women. And ngibona ngani vele this year kuzaba labo mama abanengi lama-youth amaningi ku-parliament.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholitshini le-National University of Science and Technology, uthi okungaba kubangela ukungatholakali kwabatsha kwezombusazwe kudalwa inkokheli zamabandla ezombusazwe.
Ama-youth ukuthi be-participate kuma-elections kusukela kuma-political parties. So akusikuthi kwenziwa imithetho ekhona ngibengekho. Kungathi kusuka kube le-capture ukuthi abanye bathi iphathi ngeyethu safika kuqala abayenze beswele ukuthi kanti manje thina singena ngaphi khonapho. Ikakhulu kuma-opposition but wakhala maybe kubandla elibusayo. Bayaphuma bekhankasa bathola siyababona belawo ama-youth acacayo ukuthi nankana ama-youth balabo laphana.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umthetho obunjwayo owe-Electoral Amendment Bill kawulani lokungaphatheki kwabatsha kwezokhetho eZimbabwe.
Mbonani akutshintshi lutho lokho. Ukuthi i-bill leyade lifuna uku-amenda li-include ama-youth akutshintshi lutho. Akwenzi ukuthi bebe balutshwane ama-participator kumbe bebe baningi ngenxa yokuthi i-bill ezilungu lingakaphaswa. Akulanto elitshintshayo ku-status quo ukuthi ama-youth vele yona ade participate njani. But okwesibili kumele sinazele ukuthi i-amendment yayenzwa ku-constitution laphana engezela i-youth quota lana ama-youth ayi-10. It's a constitutional obligation. Ongaka ukuthi ma kusiyavotwa kumele ukuthi i-constitution ilandelwe.
Unkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi i-Electoral Amendment Bill ingapasiswa ibe ngumthetho kayisoze isetshenziswe ngesikhathi sokhetho oluzayo.
The law is very clear on that aspect. The constitution specifically says that any law that seeks to change laws that govern elections, if it's put in place after proclamation, then it won't work.
Isisekelo sombuso sibeka egcekeni ukuthi nxa kulomthetho omutsha ovela edale lepalamende ngemva kokuba umongameli esebeke ilanga lokhetho, lowo mthetho awusasebenzi.
Abacubungula ezombusazwe bathi akusoze kwenzakale ukuba abatsha bengene kudale lepalamende njengalokhu akade bekudinga obekuzasekelwa ngumthetho obunjwayo, i-Electoral Amendment Bill. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.